Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabelweni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uhuquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana leStudio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu usobhuku weNaleni Village uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. Ngoba izigaba zethu, 1, asila clinic, 2, asila zikolo. Isikolo esilazo lokhe ke iNaleni yona ngokwayo sisafundela kufarm houses. Sizama ukuthi sakhe iclassroom block ngama resources wona lawo awegolide.
Okuhlanganiso yeHabakuk Trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okujiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kuleyi ndawo ngabona labo banjani. Bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha la nezasala linjani lizithuthukisa ngakho. Sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, ukudinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo. Sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona lapha iphume ngaphi ekutholeni igolide. Manje wena basuke abasebehamba le golide lonke bachiye futhi bebulele ezemvelo dilizihlahla utshani kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga.
Sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lathi isincedise ukuze sibe lama infrastructure angana akhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic. Yikho singani sikukhangelele sibili ukuthi abanikazi bezimayenzenze sikhulumisane labo bebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisane nawo kuzibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe iHabakuk Trust le Studio 7.